wathengela embusweni ngomnyaka ka-2017 ngemva kokugwenqulwa kukamuyi uRobert Mugabe libutho. UMnangagwa wathembisa ukuba ngumbusi olalelayo njalo ohlonipha intando yabaningi idemokhrasi, esithi ilizwi labantu lilizwi likaNkulunkulu. Wakuveza sobala ukuthi wayejonge ukuzehlukanisa loMgabe owayesaziwa ngodlakela kumabandla aphikisayo nabalwela amalungelo oluntu. Kodwa abanye bathi ukubotshwa mahlayana kwabantu abagoqela osaphethe isikhundla somkhokheli welinye lamacele e-Citizens Coalition for Change uMnumzana Jameson Timba lamalunga ebandla lakhe angamashumi phose ayisishiyagalombili 78 kukhomba ukuthi uMnangagwa loMgabe zimbila zantabanye. UThimba labanye bakhe sebefikisa inyanga egcweleyo bevalelwe entolongweni ngemva kokubotshwa besendlini kaThimba benanza usuku lwe-Day of the African Child ngenyanga edluleyo besethiswa icala lokuqoqa uDlakela okulicala abalandulayo. Ingcweti kwezombusazwe esebenza nenhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute uMnumzana Bekezela Gumbo uthi ukungenela kwebutho kundaba zembusazwe yikho okwenza uhulumende kaMnangagwa eqhubeke ngokwethusela abantu lokubahlukuluza.
Okwenzakala eZimbabwe kwamanje kuqhubeka kokubusa kwamasotsha kwebutho ngasese yiwaqondisa uhulumende ukuthi ayiyenza so, hayi khona ngalapha, hayi khona ngalapha.
Amazwi kaGumbo agcizelele ligqwetha elwela amalungelo oluntu uMnumzana David Masekwena othi uhulumende usebenzisa imithetho efana lowe-Maintenance of Peace and Order Act MOPA ukuvimba imihlangano yamabandla aphikisayo lenkululeko kaZulu.
Ungakhayela uJameson Timba wabotshwa besendlini ele yiyo esikhiweni esithi yi-private residence.
Olwela amalungelo oluntu uMnumzana Charles Nyoni owasebenza kakhulu loMnumzana Itai Zamara owathunjwa wanyamalala ngokuphela ngesikhathi sikaMgabe uthi indlela uhulumende aqina ngayo ukuthi wethule umthetho olawula ukusebenza kwenhlanganiso ezizimeleyo owe-Private Voluntary Organization Bill kutshengisa ukuba ufuna ukwephula amalungelo abantu.
Singakhanyelisisa kusukisela uhulumende eqalisa ukubusa lapha abayenza khona ikhu yabo uMnangagwa waqalisa ngokuvala isikhala esingasithi yi-civil space.
Ingcitshi kwezombusazwe esebenza le-University of Zimbabwe uMnumzana John Dube uthi uhulumende kaMnangagwa walisa abantu ukutshengisela emgwaqweni ngoba wesaba ukuthi bengamvukela ngezizathu ezijeneyo ezigoqela ukudulika komnotho.
Wayathi bengaprotesta bengamkhipha esikhundleni sakhe ngoba athesi into vele ziwomile i-economy inzima.
Unkosikazi Nomalanga Ncube ohlaziya ezombusazwe esebenza nenhlanganiso ye-Accountability Lab laye ulombono ofanayo.
Kulama insecurities ngenxa yokuthi ungakhangela ukuthi oThimba babotshwe lenja. I-Gen Z eKenya ivungamisile yangena esitradeni bathasifuni lokhu lalokhuyana sowufuna umthetho othile.
Kodwa abebandla le-ZANU-PF bathi umbuso kaMnangagwa uhlonipha intando kaZulu. Omunye wabo ngumnumzana Mabutho Moyo okuCentral Committee yaleli bandla.
Amaphupho phecelezi esingathi i-vision alayo ngelizwe leZimbabwe akumelanga iphanjaniswe.
Osebenza kugatsha lukahulumende lizokukhitshwa kwembiko uMnumzana Richard Mahomva uvumelane nomoyo. Inhlanganiso ekhankasela amalungelo oluntu emhlabeni jikelele e-Human Rights Watch ithi abakhokheli be-SADC kumele bakhuze uhulumende kaMnangagwa phezu kokwephula amalungelo abantu. Ithi ukukhahlanyezwa kwaZulu sokufike kuzinga elibi phambilini komhlangano walumanyano ozaqhutshelwa eHarare mhlaka 17 ngoNcwabakazi. UMnangagwa uthi abababandla aphikisayo bayabotshwa ngoba beqoqa uDlakela ngesikhathi somhlangano we-SADC lo. UMnangagwa usanda kwazisa ukuthi uzasuka embusweni ngo-2028 lapho azaphutha khona amahlandla akhe amabili okubusa avunyelwa yisisekelo sombuso welizwe i-Constitution. Kodwa abanye bathi abathembi ukuthi uqinisile ngoba ekhanya elesifiso sokuqhelisa umbuso wakhe. Ngimele i-Studio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.